I documentary ye Al Jazeera iyembula amaqili lawo athi wona asekela iZANU PF ngoba besithi iZANU PF yaletha uzibuse. Iqiniso elikhona ukuthi abantu labo bathanda iZANU PF ngenxa yamatshontsho, into abazinikwa kuZANU PF, into abazitshontshela uZulu, into abatshontshe iZANU PF yabe yenelisa ukuthi batshontshela abantwana beZimbabwe. Yikho kuphela okukhona. Ngakhumbula yena uHubert Angel sokaningi ebhalwa zintathelo ezindaba, ebhalwa indaba zokungahlalisani kuhle labomama ecaweni. Namhlanje uHubert Davis niyosekhithwa kudocumentary ngendaba zegolide lelizwe. Okusumangala ke ukuthi ngumuntu okhonza uNkulunkulu ngeqinisa yini, umbeni yilabana abantu abavala uZulu amehlo. I-documentary e-Al Jazeera itshengisa kakhulu ukuthi uhulumende sewaqeda amadayimani. Kathesi uhulumende usehulula umumbu wethu owegolide. Njalo nxa ehulula lowo mumbu udla labantu abangabangani bakaMnangagwa. Uzananzela vele abafundisi labo kuthiwa yibo abaphathisa ezegolide ngabangani bakaMnangagwa.
Manje kwenziweni Chiroza, lungaqedwa njani udubo lokutshontshwa kwenotho yelizwe njengoba uMongameli Mnangagwa laye ekhanya ethinteka ngoba iziphathamandla zakhe zikhanya zikhona?
Into engasiza umphakathi yikuthi iZANU PF iphume embusweni. iZANU PF ingaphuma embusweni kungene umnumzane uAdvocate Nelson Chamisa njengenkokheli lebandla lakhe le-Citizens Coalition for Change. Iyo yodwa into engasiza leli lizwe ngoba umbuso lo okaMnangagwa labazukulu bakhe labangani bakhe laba bazithi bona ngabafundisi, bona bengabantu abathanda ukuthi begcwalise izikhwama zabo, labangani bakhe abangamakhiwa abahola $8 million ngeviki, abantu abavumela abantu ukuthi basimbe imgodi ku-catchment area yakoBulawayo, uBulawayo eswela amanzi kusutha labo bangani bakaMnangagwa, uhulumende onjalo ngeke wasiza abantu.